Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Morgan Tsvangirai ulandula imbiko ethi umsekeli kamongameli wele Zimbabwe, uMnumzana Emmerson Mnangagwa, ufuna bebumbe uhulumende womanyano nxa uMongameli Robert Mugabe esesukile esikhundleni. Ilizwe leJapan linika ele Zimbabwe imali yokwenza ukhetho ngomnyaka ozayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zikhala ngokukhuphulwa kwemali yokudinga amaphepha anjengesithupha lama-passports kwele Botswana. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni kulabo abahlala emazweni kuyini elabhekana lakho lifika lapho eselihlala khona okuthiwa ngesilungu yi-culture shock. Iphi imikhuba elihluphayo? Kulabo abaseZimbabwe lifuna kuguqulwe imikhuba yiphi? Ku-Live Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokuthola ama-passports lamanye amaphepha aqakathekileyo kuzigodlo zeZimbabwe kwamanye amazwe. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama. Umakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 lagu 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.